Inhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe ithi ukukhuphuka kwentengo ezitolo sokubangele ukuthi imuli elabantu abayisithupha sokumele isebenzise imali engamadola eZimbabwe azinkulungwane ezingamachumi amane, 40,682 ngenyanga. Isiphathamandla salenhlanganiso uMnumzana Comfort Mujekeza uthi iholo selehlile kakhulu nxa uqathaniswa lentengo yempahla ezitolo.
Into yokuqala ama-prices aphezu kwe-buying power yethu. Khonokho kutsho ukuthi imali thina esilayo esizuzayo, iholo yabantu iphansi kakhulu compared kuma-prices ezinto. But at the same time, izanika umzekeliso we-fuel, i-petrol, e-diesel, sisasebenzisa iyusa, uyakwazi sasebenzisa iyusa kwaba lesikhathi lakhe lavalwa labiselwa futhi laphana lingakavalwa price yefuel lapha eZimbabwe yayiku-average of $1.40, $1.50 kwezinye iindawo, but khathesi iprice yefuel yana iku-average of $1.25. Kubantu nxa besuka emuva bebuya kuyo khathesi bazathi ayi ifuel iprice yakhona seyiyehlile compared kulesikhathi lesiyana sama 2016 sasithenga $41, $43 kusiya phambili ngale. But ngesikhathi lesiyana lakho uzathola ukuthi i-average salary yezisebenzi yayikho around $500. And khathesi ungakhangela ngerate ekhona ithi nabantu nxa beyinikwa in our local currency, i-average salary is khathesi around $200. Which means the salary seyiyehle phansi nge-almost $300 compared to salary yanayinikwa. So uzabona ukuthi nxa umuntu ezuza i-$500 like sasiyizuza ngo-2016 i-price ye-fuel at $41 yayichiphile, it was affordable compared kathesi i-price ye-fuel iku-$25 but nxa sowuhola i-$100 to $200. So khonapho ngenza nxa sesikhuluma ukuthi ama-price ayadura kungakhanyi ezo asikwazi into esikhulumayo. Ama-price compared ku-general economic activities aphezu kakhulu.
Isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Raymond Phiri uthi amankampani amaningi ngaweziphathamandla zebandla leZANU-PF okusuke kudidise ingqondo ukuthi amankampani la awalandeli izinqumo zikahulumende.
Lokhu kubangelwa yukuthi imali yeZimbabwe yiyo isiluza isisindo sayo nxa sikhangela siyenekisa ngemali ekwamanye amazwe. Njalo okunye okwesibili yikuthi nje i-government yeZimbabwe iloko ingafuni ukuyenza ama-political reforms lawa afunwa yi-opposition, and lokho kuzaqhubekela phambili unless bengalungisisa into yena leyo eyama-reforms lokuthi khona sibe le-steady currency le-open market ezaba khona lapha eZimbabwe.
Usomabhizimusi wakoBulawayo uMnumzana Edwin Dlovu uthi ukukhwela kwentengo kubangelwa zinhlelo zikahulumende ezingahambi kahle.
Ngombono wami kubangelwa yikhona lokhu ukuthi uhulumende wazama ukuthi-ke aforce abezitolo ukuthi basebenzise irate yakhe ka-83 bond to $1, ikanti-ke lona vele idola-ke emkambo omnyama-ke lezindaweni eziningi $1 is 130 bond. So khona lokhu ukuthi uhulumende-ke abambe ngamandla abezitolo abathembise kubabopha nxa bengalandelanga kufuna, yikho kwenza-ke intengo ikhwele ngoba abantu sebekhweza ukwenzela ukuthi-ke ngedola bangayetheswa icala lokuthi-ke i-exchange rate yabo kayihambelani kahulumende.
Kesizwe ukuthi uMjekeza uthi abathengi kumele benzeni ngalesi sikhathi sokukhwela kwentengo yempahla mahlayana.
I-advice esiyatshela abathengi ukuthi nxa i-situation inje, abathengi bananzelele nxa bethenga, bakhethe indawo abazathenga khona, babone ukuthi leyi bayazuza i-value for every cent, and bangathengi lifana sithi impulsive buying. Bafunde ukufollowa ama-budget abo, the little they have imanage ukuthi i-stretch throughout the month baze bazuza enye iholo futhi. Then the same time siyakuthaza lapha Zimbabwe is more an agricultural country. Bakhona abantu abalimayo, siyakuthaza ukuthi ama consumers lawana abavunayo lingathengisi konke lokwana elavunayo. Then kumele zabo uyathola umuntu ehamba esethengisa umuvu wakhe wonke ngemali phansi ukuthi ahambe esitolo ayethenga iphalenti. Uzathola nxa uzathi unike example umuntu uzathengisa amasaka angu-2 omuvu kuthi athenga amabhakethi angu-2 ephaleni. Khonokho ama-consumers sithi bananzelele ukuthi nxa bethengisa bathengise labo bekwazi ukuthi kusasa bazafuna ukusala lokunye ukuthi baye besidla besebenzisa.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wazise kumaviki asanda kwedlula ukuba ngimele i-Studio 7 ngu-Chris Gandeni se-Washington DC.